soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Samukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuMbandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
What we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esegodliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhuluma efolosi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elilamalunga angamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Nanxa inani labantu abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele likhanya lisehla, ngokukhuphuka kwenani labantwana lababalisi abatholakala benegcikwane leli ezikolo selokhu zavulwayo mhlaka 30 nyene bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo kuphela, ezikolo elizweni beliphezu kwenkulungwane eyodwa i-1,200, kuthi elababalisi liphezu kwekhulu i-131. Iningi labatholakala beligcikwane leli ngabasezikolo zemaphandleni. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngokutshona kwelanga layizolo phakathi kwabantu abangamakhulu aphezu kwamathathu i-330 abatholakale bele coronavirus elizweni abaphezu kwamakhulu amabili 229 ngabafundi lababalisi. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba uzulu engakhathazeke ngalumbiko ngoba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi leli gcikwane alidali umonakalo omkhulu ezikolo. UMike Hove Studio 7 uxoxele unkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Ndofu uthi wafaka impahla yonke efunakalayo ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, uthi abantwana besikolo ama-mask i-PPE balayo njalo ama-testing facilities ezikolo wonke okufunakalayo kukhona. Kuyini elikubonayo ezikolo ikakhulukazi emaphandleni?
Abantu abazali njalo ukuthi isikolo kunje bezivalile
sesikhangela ke uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni elivikela iCOVID-19. Siyabona ukuthi uhulumeni laye useqalisile ukuhlaba abasakhulayo abaphakathi kweminyaka 13-18. Njengababalisi likubona njani lokho?
Siyakwamukela kakhulu lokhu ukuhlatshwa kwabantwana lobo ngoba kube kunzima kithi ukuthi sekuthina ngapha sihlabile ngapha sesiyaphinda siyahlaba umuntu ongahlabanga sikuloku siba nzima kakhulu kodwa thina into esiyalayo nje ukuthi abantwana kuzaba ukuthi kuzaba yinto ezathi abantwana ukubanja ngamandla ukuthi bayehlala phasi sithi abantwana labo bebenze babelalo ukuzikhethela ukuthi bahambe bayehlatshwa ukuze sibe kuvikeleke konke mina umbalisi kuvikeleke konke kukale lomntwana esikolo
yabo bengicela ukusuphothela amazwi akho okugcina
amazwi okugcina lapha kubabalisi abazali nabantwana yikuthi nje sekumele nje sijayele ukuthi i-COVID leyi inkhuhlane lozo zahlala silawo asazi ukuthi lapho zaphila khona kunini ngoba ngukhuhlane lokhana ukuthi ukuhlele kusakhatshana njengami abavalisi abantwana abazali asizigcineli kuhle silandele imiklomelo yafakwayo ukuthi siyilandele ukuthi sizivikele njalo abenelisa abalisi ufiso sokuyahlaba siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayehlaba ukuthi bazivikele izikulele icorona yalaba abahlabi kodwa yibona ukuthi banjali bayalandela iy'dilezazi ezizabavikela ukuthi bengabajenga ngomkhuhlane njalo belandele ukuthi bengathileli abanye lo mkhuhlane uma sebengali bawutholeli.
Lo unkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi obexoxa ecingweni lo Mikhobe weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Wethule amazwi lanamhla embuthanweni wabomahluli bamazwe wakumhlubulo wezansi e-Afrika we-Southern African Chief Justices Forum lomunye owabomabhalani obuqoqwe ngeleZambia leleZimbabwe edolobheni le-Victoria Falls. Umphathintambo obona ngezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshelele umbuthano ukuthi imithethwandaba yonke elizweni izasebenzisa imitshina yobulembu ukuthetha amacala ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga uthe leZimbabwe selenelisile ukuthi imithetho elikhulu lamachumi amahlanu i-350 ihambelane lesisekelo sombuso. Ukuhlaziya ukukhulunywa kulumbuthano obulendikimba ethi Judiciary and the Technology in Africa, sixoxa loMnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Aze akhulume khonoko umongameli kutsho ukuthi ubephendula inkulumo ezithize ezisolayo usethola-ke inkundla yokuthi azigeze kumbe azame ukuzihlambulula kulezo nkulumo. Ngenye imini ngizakhuluma ngesilungu wathi we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu, uhulumende i-executive, iparlamende i-legislature, le-judiciary lezi ebamba ezomthetho. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhulume folosi. Njalo mhlawumbe njoba lalo indoda yakomalaba ube phansi kwakhe ubezama ukuthi la umalaba athole isibindi lokukhupha inhloni ngalokho okwenzakalayo, kuthiwe kwakumela abantu abesemsebenzini inkundla yaphezulu ibisisithi hhayi kulungile akuphanyanisanga luphi. Eqiniseni indaba ingavela iye emthethwandaba kuyabe kukhona okungaqondanga olokuthi umalaba wayekhethwe ngumongameli ukuthi aqhubeke esebenza isikhathi sesedlule, kutsho ukuthi kwakuvele kuyingxabano. Ukuthi kwazala nkomoni ngokunye uhulumende uyangenela sandla semfeni emacaleni ikakhulu la zombusazweni. siyabonakala.
Ubungabe kulinyathelo elihle yini ukuthi amacala athethwe kusetshenziswa imitshina yebulenjini ama computers lokunye ukwenzela kwenqabela iCOVID-19.
Kambe nxa kuyakhulunywa ngamacala lama computer labo virtual labo bani bani bangaka bazakwenelisa khona lokho. Asithi umuntu adale icala esemakhaya khona le. Kube sokuthi hayi wena uzange uhlala emzini wakumbe ngapi sibe sikhuluma lawe ebulenjini hayi kakusebenzi. Kanti angithi nxa kuthoniswa icala kakulalelwa amazwi wodwa kuyakhangelwa lokuthi umzimba lobuso bomuntu ukuthini ngalokhu akukhulumayo. Njoba sikhuluma kathesi kunjenje kakulamuntu okwazi ukuthi sigqokeni kumbe sigezile umba sigezanga kakukho emandleni abantu ukuthi bakubone lokho okuyinto nxa kusemtshineni. Sengitsho labafundile abantu bafundile lezi zinto zethekhnoloji enjalo ziphambili kakhulu ebantwini abaningi. Njoba ngisitsho ukucatha nje ngeCOVID kungani uhulumende lokhu afuna ukukwenza kuye kulungile kakula COVID nxa sekusenziwa okwabanye sekukhulunywa ngeCOVID. Bebegijima indawana yonke le ngempela viki leyana kulungiswa lokuthiwa ama-structures ezanu-P F. iCOVID yayivakatshile yini khonapho? Hayi, umongameli uvele eZambia ukhetho lwenziwa kule COVID kwafa bani? Angithi kwafa bona ababevele befile.
Uyavumela nalo mnumzana Chiwenga ukuthi ngempela uhulumende usebenza gadalala ukuthi imithetho yonke ihambelane lesisekelo esitsha sombuso?
Hayi, vela ngivumelani laye ngitsho. Hayi, angitsho. Yiphi imithetho akhuluma ngayo? Imithetho ethiwa ihambelana lesisekelo sombuso yile efuna ukufeza izifiso zakhe uhulumende lo othiwa i-executive. Abakwazi yikho lokhu ukuthi kuthiwe kungabi lo u-running mate ka-president, ye omama balingane labo baba, ye kwathini thini. Kodwa nxa sesibuya ekulungiseni imithetho eyiyo ethinta impilo zabantu kusawamalanga njenge-devolution akulalutho. Bebekhuluma nje ukuthi bazikholisise ngoba ngabantu abakholisa uzizwa bekhuluma. Ubona nje ukuthi sona isisekelo sombuso sebesicutha-cutha nje bekhupha lokhu abantu kuyabaphambanise kubuseni bezama ukuthi bafake izigamba zalokhu abakufunayo.
Lowo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku-short wave.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abantu kufanele bakhululeke kakhulu ngoba uhulumende ulandela isisekelo sombuso selizwe njalo uyahlonipha ilungelo loluntu. Umongameli Mnangagwa ongahambanga lonyaka eNew York emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethule umbiko lo izolo kumabonakude. Uthe kulesithekeli esiqakathekileyo esikunhlanganiso ye-United Nations esikhangelelwe ukuba siza kwethekelela eleZimbabwe kuyahlolisisa umona owadalwa isijeziso zenotho.
My administration continues to entrench democracy, constitutionalism and rule of law through sound legislation as well as fair and impartial administration of justice. This is indicative of our strides to achieve sustainable development by 2030. We remain available.
Uhulumende wami uqhubekela phambili elandela isisekelo sombuso welizwe njalo ehlonipha amalungelo kaZulu. Siqhuba imithetho ngendlela eziphezulu, sizimisele ukulalela abanye. Siyakuncoma ukwenziwa izinhlanganiso ezijiyeneyo namankampani azimeleyo. Bonke bafisa ukuba silandele uhlelo lwama-SDGs. Okwamanje sibhekane le-COVID-19 ebhidliza konke esikhangelela ukukwenzela uZulu. Uhulumende wami usevumele ukuba isithekeli senhlanganiso ye-United Nations sibuye eZimbabwe uzehlolisisa umona wezijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe lami.
Of unilateral illegal sanctions imposed on my country. My government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur.
Lo ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Kulabantu abaningi abathi uhulumende wephula amalungelo oluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olungela kuqelibezela. Asizweni umbono kamnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ngalolu daba.
Ispeech esinikezwe ngu Emmerson Mnangagwa United Nations siyadanisa kakhulu ngoba asitshengisi isifiso se government yakhe ukubana bangenise utshintsho oluzothuthukisa ilizwe leZimbabwe. Esikubonayo nje ispeech esirehearsed esinga addressiyo ama concerns awelizwe. Makuyukuthi u-ED uzimisele ukuthi aziwe into ayikhulumayo njalo athole i-support kwamanye amazwe, I think kuqakathekile ukuthi mayithola ithuba elifana laleli elokuthi ashowcase akwenzayo ekhaya. Abe clear ku-speech sakhe, a-focus on i-progress ayenzayo ekuthuthukiseni isimo sempilo zabantu eZimbabwe. Siyazi ukuthi inkinga i-problem eZimbabwe ikuthi i-problem e-legitimacy yokungavumelani kwama-party ngendlela ama-election aphathwa ngakhona, i-issue yama-human rights violations, i-issue yokunciphisa i-democratic space eZimbabwe, ama-electoral reforms, ama-media reforms, ukuvumela i-diaspora vote. Konke lokhu lezo yizo izinto ezikhangelelwe ngamanye amazwe ukuthi ngabe ziyenziwa eZimbabwe ezitshengisa ukuthi sekulesifiso sokuthi kube lo tshintsho lwamampela empilweni zabantu.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ngokusenjalo amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bathi okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni lo akusilo iqiniso ukuthi iZimbabwe izenzile njalo abantu bakhululekile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Embikweni wakhe awethule izolo emhlanganweni owe-76th session of the United Nations General Assembly ngendlela zebulenjini njengoba engayanga eNew York eMelika lapho wenzelwa khona, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe eleZimbabwe liqhubeka lithuthuka ngaphansi kohlelo lukahulumende lwe-Vision 2030. Kunje uMnangagwa uthi uhulumende wakhe sewasungula imisebenzi eminengi wathuthukisa ezempilakahle lezemfundo, kodwa osekuphazamisa lo msebenzi yizijeziso zomnotho athi zabekelwa ilizwe. Kodwa umsekeli wesikhulu Melise MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi kulusizi kuba uMnangagwa angayatshela umhlaba ukuthi konke kumi kuhle elizweni.
Akula notho esilayo, bangathi notho iyakhwela, so thina singalamali yalapha eZimbabwe angithi imhlolo le bakithi zimkhize zimkhelele iZimbabwe ethwele nzima. Yikho ke sicela ukuthi lina linanzelele ingabi le ndaba lakho, kodwa lihambe liyerejista ukuthi ujaha engene. Yiyo into engenza ukuthi iZimbabwe iqhubelele iqhubeke kuhle ibe lombuso wabaningi esithi democracy.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu weZimbabwe uMafa ukuthi aphatheke kukhetho oluzayo ukuze kube lenguquko elizweni.
Kube le msebenzi, kube lokudla, kube lonto zonke, hayi kumuntu omdala ozahamba ihumta amanga esithi eZimbabwe abantu bahlezi kudle. Lokho ngamanga njalo sithi sizabona okuzawela khona indukulo xawuxawu. Sobuhla manyosi 2023 uyakuya, ujaha uzangena.
Ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho umnumzana Masimba Manyanya ngomunye wabathi uMnangagwa akakhulumi iqiniso.
We can't go and blame those people who are imposing sanctions on this country. We blame our leaders. The country is at a crisis, in a very deep situation of crisis.
Sinaweza kubeka sesora labo ababekela ilizwe lezo zijezo zomnotho. Sithola inkokheli yethu ilizwe lisenkingeni ngokwesibanga esibi kakhulu okungasalathemba nakancinyane. Isimo ezikolo imithetho efakwa ehlangothini lwezemfundo lakwezempilakahle.
Umongameli Mnangagwa yena ukhethe ungayi eNew York ukuyangena mathupha umhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly UNGA. Emizameni yokwehlisa indleko ngalezi zikhathi ilizwe limelane lobhubhane olwe COVID-19. Owalonyaka umhlangano wesimachumi ayisikhombisa lasithupha owe-76th session wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi yona Building Resilience Through Hope to Recover from COVID-19, Rebuild Sustainability, Respond to the Needs of the Planet, Respect the Rights of the People, and Revitalize the United Nations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live Talk namhlanje sikhangela imizamo yokulwisana le COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Abaqeqeshi bomdlalo wenguqu bamaqembu adlalela esigabeni se-Premier Soccer League PSL bathi sebelungiselela ukuphindela kumdlalo wenguqu enkundleni ibukelwa nguZulu ngemva kokumiswa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kobhubhane le-COVID-19. UPhakisethi Jeremiah sethulela lolu daba.
Abaqeqeshi balomdlalo bathi bona kade baqalisa ukulolonga abadlali babo emalungiselelweni nokuphindela kwalomdlalo wenguqu ezinkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Abaqeqeshi bamaqembu afana le-Highlanders bathembise abalandeli bephoso isikhathi esihle sokulibaziswa yilo mdlalo. Owe-Dynamos yena uTondera Indiraya utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo awedimbare kuphindela enkundleni asekusibanga esiphezulu njalo abalandeli babo sebelambele ukuyabukela lo mdlalo enkundleni hatshi kumabonakude. Abenhlanganiso elawula imidlalo yenguqu yezinga laphezulu e-Premier Soccer League PSL sebehlele ukubana imidlalo yomncintiswano owengezo ye-Chibuku Super Cup iqale ukudlalwa kususela ekupheleni kwayonale inyanga kaMpandula mhlaka-29. Uthi imidlalo ye-league yona iqale ekupheleni kukaMfumfu mhlaka-30. Umqeqeshi weqembu le-Black Rhinos uYebethi Marowalaye utshele iStudio 7 ukubana bona njengeqembu kabazange bami ukulolonga abadlali babo ngendlela ezithiyeneyo ezazingeneliswa ngesikhathi kulandelwa izikondiso ze-COVID-19 lockdown. Ngakho ke labo sebelungele ukungena enkundleni yiloba yisiphi isikhathi. I-Black Rhinos isesibayeni isigoqela amaqembu abalisa i-10X, Manika Diamonds, Lele Cranbourne Bullets emncintiswaneni wengezo eyeChibuku Super Cup. Kodwa ke umqeqeshi we-Triangle uTaurai Mangwiro uthi yena labadlali bakhe bahlele ukuguqula ukudlala abakade bekwenza ngaphambilini kukumiswa kwemidlalo yenguqu elizweni ngenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19. Imidlalo yomncintiswano wengezo yeChibuku Super Cup ike yasungulwa ngohlangula lonyaka kodwa yagcina imiswa ngesikhathi somqando ngenxa yokubonga kwenani labantu abakade sebefunyanwa bele COVID-19 okubangele ukubana uhulumende aqinise iziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown zisuka ku-level 2 zisiya ku-level 4. Kodwa ke ekuqaliseni kwayena le inyanga kaMpandula uhulumende wazise ukubana ngokubona inani lasebebanjwa i-COVID-19 elizweni lisehla useekethisa iziqondiso eze-lockdown. Le midlalo etshiyeneyo egoqela inguqu layo isizavunyelwa ukuphindela ezinkundleni elizweni lonke. Iqembu elizweni lisakudlala kakuhle likhokhele kuluhlu lwamaqembu adlala ku-PSL yilo elizamela ilizwe emncintisweni womnyaka ozayo wamazwe awezwekazi le-Africa we-CAF Champions League okuyisicoco ebesiphethwe liqembu lenguqu le-FC Platinum lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland khonapha eMelika ngingoPhakisethi Jeremiah.
Was uhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu elilamalunga ngamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa iqembu leli licula likobulawayo. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Sidlulile ezinkingeni ngenkulu sikhale zone zinyembezi. Silulile ezinkingeni ezinkulu sikhale zone zinyembezi. Sibabonile esishiya abathandekayo. Sibabonile
leli qembu lidla amalangabi njalo alilasikhathi eside libunjiwe. Indlela abacula ngayo isicathamiya uqumbaqumba abalandeli banomculo abaningi.
Nawe polio awu mayemba bo. Nawe COVID-19 lasishiya singasela bani.
Ukurakani mkanda ukokela amaqaqa nguye omele iqembu lakhe namhlanje. Yekela sizwe imbali yakhe kancane.
Mina ngizalwa le kogodla kwamahlaba ithwale emolini yakomkandla ngosidumisile intombenhle kakhulu engithanda kakhulu. Kanti ke kuleze zomculo ngicula leqembu okuthiwa ngamaqaqa. Ngumholi walo lelo qembu okuthiwa ngamaqaqa okuthi ukuthi abantu abaqhansa indaba. Kusho ukuthi mina nje ozomculo ngiqale khona ngo 25.
Lalani mokthula mathandekayo. Lalani mokthula siyobona nawe
zala ngawe malaria.
Lalani mokthula mama.
Akusithi fatla fatla ngokubunjwa kwaleli qembu mkanda.
Iqembu lelo okuthiwa ngamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 bengise South Africa ngalesi sikhathi. Kwathi ngo-2020 sengilapha ekhaya ngahlangana lendoda okuthiwa ngu-Opt wakomoyo elilunga lamaqaqa uMohawumalima ngomunye wangkhona uJabulani Nyathi uzobuya umlondolozi wakoDube uMoses wakomasuku kanti futhi kubuye uStanley wakompofu. Yiwo la madoda engisebenza lawo
emphakathini sekonakelebo sebonakele emphakathini sebonakele sebonakele awunoma sekushaya indiva
wayibabo. Ukhulekane wathanda ukucula esemncane njalo ukuthi kukhona abamthunukayo wazizwa laye esiba lo mdlandla okuba ngumculi. Nanku-ke sebecindezele umculo wabo.
Ngiwubone kubomalume bami xa likhumbula iqembu ukuthi alibuthwe lingcwele. Ngasengufunzwa kakhulu senguze ngiwuthande iBlack Mamba lokho ngiyengeza ngufihle. Iqembu lele lamaqaqa manje lincindezele i-album yokuqala ka-2021 ukuthiwa libhodi elishisayo. Silama singles futhi amanye ngu-6 ethi yona isiphofu, Nkosi and Disability. Ikhona futhi enye ethi umntwana wasekhaya.
Nababulali
awu madoda
ukusalakala kwemsebenzi sewulethu bukebeni emphakathini.
Umbona kamkandla leqembu lakhe bathi badinga usizo kini balaleli thola ukuthi litholakala nga.
Siyatholakala ma ule event yakho outdoors and indoors, imishado, ama-festival, ama-party noma yini sikhona ukuthi sifake ismayile empilweni yakho. Uyasithola konke ama-social media platforms, iTwitter uyathi amaqaqa music, Facebook amaqaqa music, Instagram amaqaqa music. Sibe sisikhona futhi kuWhatsApp nanxa ufuna ukusifonela ngibize inumber 0771-903-259. Ngiyabonga.
Ngithe ngihamba ehlathini ngahlangana nengwe. Nansi thathana nami phansi phezulu ifuna ukungiqhuma.
Ngithe ngihamba.
Umculo ongenamachacu ugculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi.
Thathana nami phansi phezulu ifuna ukungiqhuma.
Amaqaqa yiwo besilawo kuhlelo Woza Woza Friday namhlanje eqansa esiyaphezulu.
Yakhamuka inkosi yehlathi yangivela.
Libe lampela sonto enhle. Igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
King of Jungle, you lion.
Because
when I was walking alone in the jungle,
I came across
a hungry leopard.
umculo weqembu elibizwa ngokuthi amaqaqa bona abacula umdomo wesicathamiya. Singakehlukanisi esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa uhulumende esithi uZulu engakhathazeki ngokuqansa kwenani labatholakala bele-COVID.